present even sami sibona ukuthi lezi inkulumo azilali lezidingo zezizalwane zeZimbabwe. Wase sithi hayi ngeke ngimoshe isikhathi ngisiya kwenza lokho. Kuqakathekile ukuthi nxa sokulungiswa inkulumo ezilungisa udubo lezombangazwe olwenotho lolomthetho lokubulawa kwabantu, lezo nkulumo ngizibuya kuzo ngempela, ngizohamba ngigijima. Kodwa lezi hatshi zingani ngezokudlala. Okwesibili wase sithi nxa kusenza inkulumo eziqakatheke kangako kufunakala kube nomantshi ozabe khangela ongayisuye womunye wabantu abakulezo nkulumo. Lo mhlangano ngumhlangano kaMnumzana Mnangagwa ongatshengisa ukuthi unobubelo kumbe ungabe ungela kukhetha kumbe ukufeva uPresident Mnangagwa ngobe nguye awubizileyo.
Kulikhathazi yini ukuthi uMnangagwa uzavuka kusasa esetshela abantu beZimbabwe, esetshela inkokheli yomhlaba ukuthi wamnxusa uChamisa kodwa wayalukuza emhlanganweni?
UPresident Mnangagwa angabe wenelisa kancane ekupheleni kuka-2017 ukuthi athembise abantu izeneze sithi yena uzaba ngumongameli onokuthula njalo uzaphanga alethe idemokhrasi kweleZimbabwe. Kodwa umhlaba wonke jikelele labantu baseZimbabwe sebekwazi impela ukuthi hatshi uMnumzana Mnangagwa somuntu wokuthenywa njalo impaba ezenza yena uchaya umanotsha kwenza ukuqila abantu nokungakhuluma iqiniso. Ngakho abantu bayakwazi ukuthi oleqiniso njalo ongathembakala ngupresident Nelson Chamisa, hatshi uMnumzana uMnangagwa, ngendlela aseziphathe ngayo eminyakeni ephelileyo kusukela ngo-1980. Abantu bakubona phela abantu bakaMnangagwa besithi bona abantu bebetshaywa ngabantu abatshontshe iy'mpahla lempobho yamapholisa. UZulukazi weZimbabwe sekwazi kungamanga.